lamukela kweziphathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga. Asizweni ngomshonisha esilayo namhlanje ezibethwa ngegama.
Ibizwami nguNonhlanhla Mlotshwa, ngingowebandla le-Citizens Coalition for Change, ngivela ematopo esigabeni seMatholeleni South. Ngingu-Deputy Secretary we-Rural Mobilizing and Strategy kubandla lona leli LSCCC. Besivakatshele ilizwe le-Sweden, si-invite i-organization okuthiwa i-Olof Palme. Besihambe khona singamabandla we-Social Democratic, besingabantu abavela emazweni angu-12. Abanye unfortunately baswela ama-visa, yikho bengasafikanga, kodwa ngiyabona besingu-22 singabomama sihlangene. Sihambe khona sisiya kwenza i-course or i-workshop on women in politics. Sisenzela ukuthi ma ufika ekhaya kumbe ebandleni lakho u-influence ukuthi kube labo mama abaningi in terms of gender equality. U-influence futhi ukuthi abomama bathi baparticipate kakhulu, baphathe kakhulu endabeni zombangazwe. Kumalanga lawa ngu-4 bekuyi-program sibili e-intense. Sifike safundisisa kabanzi ngendaba zokuthi abanye omama bona benze njani kwabamazwe ukuyincriza ukuthi omama babe baningi abaparticipator kupolitics. Luckily kubo Belarus lapho elizweni labo kule 50-50 ukumelwa kwabomama. So abanye bebengakhali kakhulu ngokumelwa kwabomama kwezombangazi, abantu bebekhala kakhulu nge-violence efikela omama abaphatheka kwezombusazwe. Abanye bebekhala ngokuthi khona bona kade befuna kutshintsha elizweni labo, kuyikuthi abakwazi ukuthi in terms of i-candidate selection ama-candidate abeselectwa njani in their parties, it's not open. So we're trying ukuthi sidinga ama-strategies around thina besi-worried kakhulu thina abeZimbabwe besi-worried kakhulu ngaku-participate kwabomama ku-politics. Ikuthi omama ba-experience violence njenge-violence leyi esa-experience emavikini adlulileyo kukhetho lwematopo, ukuhlaselwa ngabantu abangobaba singomama. Okunye esikade sikhala ngakho kakhulu, kade sikhuluma ngakho singabomama, that we share ukuthi we-experience i-cyberbullying on social media, lapho mama umuntu uyabe kuthethisa in terms of umzimba wakho ukuthi wendile kumba awendanga, ubuke kunjani, ufundile kumba ufundanga, into ezinjalo.
Kulula yini ukuthi wabele abanye ulwazi kumbe kule minye imigoqo eyenza kungabi lula? Njalo sesikhangela besifazana khona ngapho eMathebeleland South, ungathi baphatheka yini kakhulu kwezombusazi?
Kimi ngikubona kulula kakhulu msasazi ukwabela abanye ulwazi engilufunde kwezinye indawo, ngoba umsebenzi wami ikakhulu ngokumobhalayiza omama emaphandleni. Ngimobhalayiza emaphandleni yonke, kodwa njengomuntu ongumama ngile ndawo enhlizweni yami evele ifuna ukuthi omama babe baningi baphatheke kwezombusazwe. So kini kuzaba lula ukuthi ulwazi lolu engihambe ngalo uthola eSweden ngilwabele abanye omama. Ngoba omama, mina ngombono wami ngibone ngani akumelanga bahlale bekuma-position okuthi mzukwana kule rally bayapheka bayahlabela kuphele lapho. Omama batshengisile ukuthi bayakwazi ukuphatha ngesikhathi se-COVID. Yibo mama ezigabeni eziningi kade bephethe, kuyibo abakhokhelayo endaweni zokuthi kube le ma-feeding scheme, endaweni zokuthi bagcine abantu abagulayo bakwazi ukuselela umndeni. Omama bebesenza zonke lezo zinto, betshengisa ukuthi omama in the community baphethe. So abaphathe baze bayephatha lasekhansilini, abaphathe baze baba ngamalunga wedale lephalamende. So ngiyafisa ukuthi ukuphathwa kwabomama eMathebeleland South, ukuphathwa kwabomama iZimbabwe yonke jikelele, inani labomama baphethe likhuphuke.
Leo bekuyingxoxo loNkosazana Nonhlanhla Mlotshe, isiphathamandla seBandla le-Citizens Coalition for Change osanda ukuvela eSweden emhlanganweni wokufundisa ngentuthuko yabesifazane. Esixoxe laye ecingweni esemadolobha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazane linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Thank you.